Inkinga esilayo elizweni lakithi ukuthi nxa sesilungiselela ukhetho kumbe kungavele kube le nkulumo zakhetho sesikwazi ukuthi uhulumende uyavuka bunyamazana ahlukuluza abantu atshaya abantu afuna ukubulala abantu abethusele ngendlela ezijiyeneyo. Ngiyananzelela ke mina ukuthi iCovid ngathi isiphela le migomo le kade ikhona yokuthi abantu bangenzi lokhu lalokhu yana mbonangani sizakhitshwa, kodwa nxa ikhitshwa kukhanya kumele abantu babe sesigabeni sokuthi bayethuselwa bahlale bethithibele besesaba uhulumende wabo ngenxa yokuthi lezi zikliwe ezenza lolu dlame lodlakela ngabantu abangasoze babotshwe, yikho besenelisa ukuthi benze khonokho abakwenzileyo. Ungananzelela uthina masa laye uthe echasisa ukuchasise ngendlela nje ehleka usulu angani uyasekela abantu laba akade belwisana lomongameli webandla le-MDC. Kulusizi kuyayangisa, kodwa mina kakungethusi ngoba vele yiwo amadoda egugurawundi lawa. Ngeza ke babe ngabantu bokuthula namuhla, ngabantu begazi, hayi kusethusi sibili.
Umnangagwa yena ubona mhlawumbe ewalalela yini amazwi kaChamisa?
Njengoba ngihlala ngisitsho la kunhlelo ezidluleyo, angikholwa mina ukuthi umnangagwa ngumuntu olalelayo, ukuthi sesingamcebisa lo Chamisa kokukhuluma yintembo yazikhulumela la uyakwazi ukuthi umuntu amtshelayo asomuntu ongacebiseka, asomuntu ongalalela, ikakhulu endabeni yodlame. Ngoba vele ngokwazi kwethu lubaba vele uphila ngakho lolu dlame lusebenzela yena, lolu dlame luncedisa yena. Angikholwa ke ukuthi angamisa udlame yena wehluleka kumisa igugu round. Angikholwa ke ukuthi usengamisa udlameni esihluleka ukuthonisisa amacala abantu abangababulali. Angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame kunguye yena othuma abantu labo ukuthi beyenze lokho abakwenzayo. Hayi ubezixoxela nje layo umongameli we-MDC, akukho engibona ngani kungaba yimphumela. Ngoba laba abantu vele lakudala lakudala bebehlala betshaya bebulala kungenziwa lutho. Kodwa be-opposition kunganakanelwa ukuthi ubulela umuntu uyahamba uyepika njengabothwa ngo-last May engahama ababheka phose 10 years bebhekile icala abangalenzanga. Kodwa abantu esibaziwe ezigabeni ukuthi babulwe nguzibane nanguyani obulela umuntu, uzibanani obulela umuntu kababiki. So kutshona ngoba bafikelwa nguhulumende. So kutshona sisithi umnaka khona namhla khona engalalela, hayi kangikholwa, hayi sichitha isikhathi nkokele.